So we see card descend about VOA in the valley.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 29 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili
asela miningi ngoba umuntu bekumele abuthanelwe aphiwe inhlonipho naleyana ngesikhathi ephelekezelwa
ibandla lezaphu lithi kukhona okunukasantungwana phezu kokuphiwa kukamnumzana Sogwa kubaNdlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe sokule nyanga phose ezine sowabhubha njalo wabekwa emathuneni akobulawayo
okunye kwakhona kuyaphuza ukuthi kutholakale oyiko kwenza ukuthi umuntu aze agcine sebekwa lapha akade ngamela angabekwe khona
ibandla lezanu PF lona lithi akulalutho olusolisayo intatheli zindaba yeNews Day uBlessed Mhlanga uthi usebuhlungwini obukhulu kulandela ukubotshwa lokutshaywa kwakhe ngamapolisa wona athi amkhumule amazinyo zonke lezindaba lezinye ziyalandela Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usechodoze amazwe agoqela elemelika lelebhilitane phezu kokuvimba izethekeli ezivela elizweni lakhe kanye lakwamanye amazwe asezansi ye-Afrika afana leZimbabwe, iBotswana leNamibia kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owaziwa ngokuthi Omicron otholakala kwele South Africa emazwini awethu leizolo uRamaphosa uthe ukuvimba izethekeli ezivela kulawa mazwe akusoze kwenqabele ukumemetheka kwalumkhakha ngokunjalo uthe kumele amazwe la esule iziqondiso lezi evumele abantu behambe bekhululekile Wengeze wathi lanxa umkhakha lo usutholakele elizweni lakhe eleSouth Africa lizaqhubeka likuzinga lakuqala lokwenqabela lomkhuhlane i-lockdown level 1 okutsho ukuthi kalisoze liqinise lezo ziqondiso Kodwa uxwayise uZulu ukuthi eqaphele njalo labangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bayehlatshwa. Umphathintambo wezempilakahle eZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga yena uthi lanxa umkhakha we-Omicron lo ungakatholakali kuleli uhulumende usadingisisa ukuthi ungaba usukhona na kumbe hatshi. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efihlela Ncube.
Indlela eqondileyo yokulwa COVID-19 kungakhathalekile umkhakha wayo ukuthi amazwe abambisane babambisane ngaphansi kweWorld Health Organization ngokuba yiyo elendlela yokuthi finyelele lapha nalaphana umhlaba wonke jikelele nxa ngabe sokule umkhakha othile kumbuse India kumbuse Japan kumbe ungapi kungekudala uyafinyelela emagumbini amanomhlaba kubo bonke abantu ngakho ke kuyadingakala ukuthi iZimbabwe ibambisane lamazwe eSadic lamazwe ngaphansi kweAfrican Union leEU leMelika lawo wonke amazwe eAsia eSouth America umhlaba ngejikelele.
Udaba lokuhamba-hamba kwabantu Ncube ngesikhathi seKhisimusi ikumele luphathwe njani?
Indlela eqondileyo kayisikho kuvimbela abantu ukuthi bangene elizweni. Kumele abantu bavunyelwe ukungena elizweni kodwa kuthathwa amanyathela wonke angenziwa angathathwa ukuthi kwazakale nxa ngabe umuntu efike egula ukuze abekwe eceleni elatshwe azasile ngazange wathelela izihlobo zakhe. Kanti ke futhi kuqakathekile ukuthi labo abavela ngaphandle ngabangene bangena bevela kwelasezantsi South Africa eBotswana eZambia noma bevela ngapi kumbe ngabalapha abaphumayo besiya ngaphandle baphenduke njalo kumele bakwazi ukuthi imindeni yabo kayivikelekanga nxa ngabe bengafosha ecingweni bangadluli lapho abazahlolwa khona ukuthi balalo yini leli gciwane ngakho ke kumele abantu kunye lohulumende babambisane ekuthini kuvikeleke abantu kuleli gciwane kungangenzeki lokho lizamemetheka ligcwale umhlaba wonke jikelele libulala abantu lenze impilo ibe nzima kulalokho ekade ikho khona
Ele South Africa liya wasola kakhulu amazwe afana labo Melika labo Bilitane asevalele izethekeli ezivela kulelo lizwe la semazweni afana leZimbabwe lamanye asezansi eAfrika phezu kwalomkhuhlane lithi ele South Africa lokhu kufana lokuthi liyajeziswa ngoba kuyilo elutholileyo lomkhuhlane ngokunjalo lithi iziqondiso zokwenqabela abantu lezi sifakwe ngamazwe la kumele zesulwe ulubona njani lolo daba
yekuliqiniso okukhulunywa ngomongameli uRamaphosa ukuthi amazwe asentshonalanga lamanye amazwe aphangisile kakhulu ukuvalela abantu abasuka eSouthern Africa akukaze kwenziwa ngalindlela ukuphangisa kangaka usekungathi kufakwa icala lokuthi kungani belitholile leligciwane lomkhakha wegciwane kanti zikhona indlela eziningi ezokuthi abantu babambisana umhlaba wonke jikelele bengazange bavalelana bavalele izakhamizi ngalendlela okwenziwa ngayo ngokuba kuyalimaza imnotho yakulawo mazwe kudilize imisebenzi kwenze izinto zingasebenzi ngendlela efanele ngokuba ubudlelwane namanye amazwe ukuvakatshelana namanye amazwe kuyimali kuletha imali kuletha intuthuko emazweni kanti ke njalo nxa sekuthiwe khona abantu bangayi bayethuka kulifake ku-risk ilizwe lelo ukuthi abantu abafuna ukufaka imali bagcine bengayifaki kuleyo ndawo bese sabe ukuthi sekulokufa
Umnumzana Fihlela Ncube ngohlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Intatheli zindaba ye News Day uBlessed Mhlanga uthi usebuhlungwini obukhulu kulandela ukuboshwa kwakhe lokuchayo ngamapolisa wona athi amkhumule amazinyo ngolwesihlanu Umhlanga uthi ubotshelwe ukuthatha lawa mapolisa imifanekiso endaweni yokuzilibazisa kwezindoga eHarare. Uthi elinye lamapolisa amahlanu la lamuhluza ngenqindi amazinyo awela phakathi. Uthi amtshaya kakhulu lawa mapolisa esithi nxa engazicemelanga kamekeli. Ngokunjalo umhlanga uthi wazama ukuzilamulela ngokuzichemela kodwa umchemo wala uthe uze walanyulelwa ngamaqweta enhlanganiso yemisa Zimbabwe wona ahambe ayamkhipha esitokisini ngemva kokuvalelwa okwamahola amathathu Igqwetha lakhe umnumzana Chris Mike utshele iStudio 7 ukuthi sebewamangalele lawa mapolisa njalo uthe baza kuya phambili ngalolu daba namuhla. Ibandla lezaphu lithi kukhona okunuka santungwana phezu kokuphiwa kukamnumzana Saul Gwakuba Ndlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero Status sokulenyanga phose ezine ebhubhile waze wabekwa emathuneni akobulawayo. Ekubhubheni kwakhe ngontulikazi imuli kamuyi yacela ukuthi aphiwe linhlonipho ngoba wadlala indima enkulu ekulweni impi yenkululeko ekuzaphu kodwa uhulumende kazange akwamukele lokho. Okwenza uNdlovu wabekwa emathuneni eLady Stanley kobulawayo. Alubana wayiphiwa leyo nhlonipho ngaleso sikhathi wayezabekwa eNational Heroes Camp. Kepha ngomgqibelo imoli kaNdlovu yaziswe ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usemphile leyo nhlonipho. Le yinto etite abanengi abathi kungani kuthethe inyanga zonke lezi ukuthi umnankagwa abubone ubuqhawe bukaNdlovu. Sixoxele sikhulumele sezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Okokuqala kumele sikunanzelele ukuthi kulezinto ezimbili, kulokuhlonitshwa umuntu ephiwa isicoco ngemisebenzi yakhe, ephiwa isicoco sokuba liqhawe lesizwe, sokusibala ukuthi ubekwa ngaphi. Ukuthi ubaba uGwakuba wabekwa eStanley Square angikholi ukuthi kuliphutha, ngoba umthemba lokuthi alubana wayedike ubuyihero ube ngakhetha lokuthi ayibekwa khona, njengoba abanye abalali benkululeko bakhona phana, oLookout Masuku bakhona phana, oWelshman Mabhena bakhona phana, labanye abantu kangikhulu ukuthi kule nkinga. Inkinga esilayo yokuthi khona athi engumlweli wenkululeko ohlonipheka kangaka aphuze ukuthiwa lesi sicoco, okuthi lanxa esesiphiwa asisela miningi, ngoba umuntu bekumele abuthanelwe aphiwe inhlonipho naleyana ngesikhathi ephelekezelwa. Kodwa kungasenani, kumele nanzelele ukuthi izicoco lezi seziphiwa izano isipha abantu kumbe becampaigna kumbe besenza okunye okungaqondanga abakwenzayo. Kukalutshwane ukuthi amaqhawe kaZaphu lamaqhawe eZipra aphiwe lesi sicoco. Nxa ungabona iZaphu isinika umuntu isikakhulu ngemva kwesikhathi esingaka, kukhona sebekwenzela okungasukuhlonipha lomuntu osedlule emhlabeni.
Kungaba kuyini lokho?
Okumele sikwazi ukuthi vele izano eyiyo enika izicoco lezi, iZaphu iyayizonda, lamaZipra iyawazonda. Lokhu ngisho ngoba sithe sivela empini, okokuqala abakwenzileyo batshontshile amaphepha embali kaZaphu ngesikhathi bethatha lama properties. So imbali kaZaphu yonke bebefisa ukuthi ngayo iyabhidlizwa ichabalaliswe. Yikho nxa umuntu sephiwa phela lezi sicoco kuzamele kukhulunywe ngembali yakhe. Okwesibili okungenza ngithi khona abantu bakaZaphu laba Zipra bayazondwa yikuthi khona ngesikhathi sivela empini amaZaphu lamaZipra agijinyiswa, agongodwa, achobodiswa, abulawa, ebulawa yibona laba namhla asebenika abanye izicoco ukuthi bangamahero. Okwesithathu sesibonile futhi amaZipra lamaZaphu amanye agoqela umama uThenjwele Sabe, agoqela othafi moyo bencitshwa lesi sicoco sokuba ngamaqhawe esizwe, obaba oGedi uDube banengi esingabaqamba singababalisa abasincitshwayo lesi sicoco, omama uTheresia Thaka basincitshwa lesi sicoco, okutshengisela ukuthi izano vele ayibathandi abantu bakaZaphu labantu beZipra. Nxa sebenika ubaba uGwakuba khathesi bayakwazi ukuthi sokuyinto eyenziwe nsitha engasoze ibuthanelwe ngabantu kumbe yaziwe ngabantu abaningi. Okuvile kuyikho abakufisayo ukuthi imbali kaZaphu ingaqhakazi kodwa ihlale iyinto anganisikwelede sembanje ekhulunywa ngaso.
Umnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sezaphu. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule, yena othi akulalutho olusolisayo.
Abantu kwesinye isikhathi kuya ukuthi nxa iqhawe lithe lalala kulokulokhwana ukuthi kuqala kuconsulte kudingisiswe kuhle ukuthi kambe imbali yakhe lomuntu ithini. Yikho abanye kwakudingakala ukuthi kusesikhathini esiningi ihulumende siyakulungisa ukuthi abantu behlale belungisile ama-CV abo, ukuthi umuntu engalala kube sekutholwa ukuthi kutholakale kulandelelwe ukubonakala ukuthi imbali yakhe iminjani. Uyadingakala yini kube liqhawe lesizwe kumbe be liqhawe i-provincial hero, kusiya ngokuthi kumbe isicocobani asinikwayo esimlingeneyo ngemisebenzi yakhe ayenzayo. Ngakho-ke okunye kwakhona khonokho kungaba izinto ezenzakalayo okuthi kwesikhathi okunye kwakhona kuyaphuza ukuthi kutholakale oyiko kwenza ukuthi umuntu aze agcinise uza ecinise bekwa lapha akade ngamela ngabe kwekhona inxa yokuthi kuphuzile ukuthi kuhlanganiswe konke konoko. Asikhangeleni phela amaqhawe anjengabo, akumangalisi ke lokuthi umuntu anikwe iqhawe lanxa isebekiwe lapha lele khona. Nampana oLookout Masuku balele lapha balele khona, kodwa ke banikwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe esizwe. Naseneso sikhathi kwakulokunye okwakuphambanisa, kodwa kwakathesi okungaleso kwaphinda njalo kwathi sokudlulile, banikwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe esizwe.
Bakhona abasolayo baba kaule abathi kungaba kukhona osokudingwa libandla lenu lezanu PF ngoba nanku ubaba ugwakuba kaphiwanga linhlonipho ngesikhathi engakangcwatshwa kodwa usephiwa manje sokwedlule isikhathi sonke lesi.
Inkomo abantu akuswelakali khona ukuthi abantu basole njengokubana nje la imuli yabe ingaphathekanga kuhle ngokuthi engxenye yomuntu agcine sesiyabekwa lapha abantu bengakhangelelanga ukuthi engabekwa khona esengasanikwanga yena leyo nhlonipho kodwa kungasenani lanxa sokuphuzilile bakithi mayiyukumuli yabo Dlovu ngokwenzakeleyo kodwa siphinde sibonge njalo ukuthi umongameli uphinde wathatha inyathelo eliqondileyo ukuthi amnike ugwakuba uNdlovu isicoco mlingeneyo isicucu sokuba liqhawe lesizwe ngokunjalo ke hatha kulanto esivalwayo kumbe kulanto elungiswayo ngokwenza khonoko okukhona ukuthi ikukhangela kuphela ukuthi ugwakuba ubaba uNdlovu wasebenzela isizwe lesi njalo kuyadingakala ukuthi ahlonitshwe abe liqhawe lesizwe kuphela ukuthi abantu abasweli nje izinto zokuthi babumbe nje lokhu lalokhuyana bebumba nje ikakhulu abantu abayibo abafuna ukuthi babone ububi kuphela kuhulumende yiba badinga ukuthi babone izinto ezimbi sonke isikhathi bathi lokhu kwenziwe kubi lokhu kungabe kwenziwe hhayi akulalutho sibili khonokwane engikutshile yonkomo ukuthi kwesinye isikhathi nxa iqhawe selithelalala kuya kube kuhle nxa ama-CV akhona equkethe konke okudingakalayo ukuthi kubonakale ukuthi iqhawe leli eselileli lingabe liliqhawe elinganani liqhawe lesizwe iqhawe leprovinsi iqhawe lani konke konkwana kusehla kusiya phansi ngokunjalo izicoco zakhona njengoba zingalingani kodwa kungasenani siyabonga ukuthi umongameli ekugcineni kwakhona ukubone kufanele ngokuthi abakamnike ubaba uGwakuba Ndlovu isicoco esimlingeneyo.
Umnumzana Belief Kaule lilunga lezanu PF. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leNews Day libika ukuba ingcwethi kwezempilakahle sezixwayise uhulumende ukuthi engaphi abantu isibindi samanga phezu komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Ikroniko ithi uhulumende usethembise ukuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 emingceleni yelizwe kulandela ukuqhamuka komgaga walomkhuhlane omutsha. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Balaleli lonke labasakazi bamabahle bathanda abasethulela izindaba ezilohlozi ezinhliziyo ezingakhethi ihlangothi. Kake ngizwe lapha abantu. Isicelo sami nansi. Kake sithini esithanda ukuthumela ama-audio lapha. Sike sinanzelele ukuthi shuwa siyazwisisa kuhle yini, siyabonisisa kuhle yini. Yazi ukuthi singathi ngulwekuye lo mbono wakhe omutsha, ngulwekuye lo mbono wakhe, ngulwekuye lo mbono wakhe. Asiphumile lutho, asike senzeni nje abantu bevota. Kube lenye inamba enkulu ekhuluma into eyodwa, kube lenye inamba la enkulu ekhuluma into eyodwa. Senze ukuthi abasilalelayo bephumele abazaphuma lakho ngoba nxa kunje so, omunye uyabhejwa le munye uyabhejwa lo munye uyabhejwa le. Kuse nanze ukuthi yena lo muntu obheja uzavota ivoti, uzafaka ivoti lakhe elilodwa. Alisoze liphumela lutho loba liraiter liphumela lutho ezibongo lengekho kwamanye amavoti. Ake zameni ukuthi sesiboneni ukuthi shuwa sibambe siyabamba nisa yini abantu ukuthi sincedise ama leaders ethu lawa singananzelela abantu benkosi singaphatha khona ukuthi sithi thina hey asifuni shona asifuni kalanga asifuni indebele ubefuni ukumhlobo ubefuni ukumhlobo asiphumile lutho okwesibili kokuthi iZimbabwe ngaqunywa abantu benkosi abanye likhuluma lisegoli khona khangelani goli from Messina lapha eborder la usiyefika eCape Town ukuthi indawo engakanani ukuthi kukhulu njalo kuyavuma ukuqunywa lokho kodwa akithi bakuvumi ukuqunywa okuncane kwelizwe lokho kakhulu kakhulu akuqhumeki lokho akuqhumeki azameni uliye kuphela sithandazele ukuthi sibe khona lapha ephalamende sibe labantu abasimela phezulu ngale khonoko uma sikugqugquzela ukuthi ngakuthiwa senze njalo. Nyabonga kakhulu ngundebele.
Hey sanibonani, hayi. Siyabonga bakithi, sibonga kakhulu, kakhulu, kakhulu. Esiphathe izindaba ezimnandi. Ngingenisa nje udaba olulodwa la. Ekakhulu kwababa uEdwindo ngapha ekhuluma nalo umuntu lokuthi awugawulela umuntu uyazi uma ikhuluma kade ngivale umsakazo wami kumbe nje ngivale nje i-voice note uma kuye. Ngoba uyazi indlela okukhuluma enjalo umuntu esindebeleni uyabona izinto ze. Mina angazi kumbe bamdlisa. Abantu eMpumalanga loba kuthiwa ungawule kumbe vele asomuntu asindebeleni lo momubi kangaka njengabaphathi labo esilabo eMpumalanga. Kumbe kukhona into abayicatshelwayo ukuthi befanane labo abantu bezalo. Lubaba uNdlovu uEdwin laphana uyambuza lapha kwenye ivosidoda bengilalela ezindabeni la. Bakhuluma ngokuhlukunyezwa kwamalungelo esintu. Uthi yena kuhlukunyezwa abantu ababiyelekile eZimbabwe. Number one. Uyazi lubaba lo angazi uchaza ukuthi emazweni amanje abosathi abantu babulawa barejwa bayenza loku lalokhu angazi ukuthi ithi ngobani ababulala abantu ngoba laphana uNdlovu uma emtshela umtshela kahle straight talk ukuthi eZimbabwe kakubulala izigebe yabo izigebe engazikhona zibulala abantu ziyabotshwa and noma zibotshwa zinye zibulala abantu zibotshwa ezingasoze ihlango zezihlangathi yani ezana ngoba bezana babotshwa istyle esinye esingasaziyo bakhulumile uNdlovu laphana ukuthi babotshwa bephuma so yena ugawuli ufanisa ugovernment wakhe labantu nje general ababulala abantu ngoba eZimbabwe silwa yiwo izigebe ngasandawo izigebe ngavele ziyabotshwa ngizive emthethweni eZimbabwe silwa yini gawule ngiyakucela baba ukuyehlisa ukukhuluma kokucasula yazi bonke abantu beZimbabwe abaningi ngaphandle kwabezana PF maybe bonke abantu beZimbabwe yokumhlubi yakuyazi iyacapha ngendlela abantu esiphila ngayo siyakucela baba ukuthi uma ukhuluma emsakazweni ukuzama ukukhetha amagama ukukhombisa ukuthi inkokheli uyakha isizwe uyaqoshela amagama ungathi ukuthi eZimbabwe abantu bavikelekile ngiyabonga amaphosta
nani bathandekayo liyasalibonani sayibonani linjani okukhulumayo nguChama khuluma zeSouth Africa sizwa abantu bayaphawula mpela kululungile labo ukuthi baphawule kodwa thina sithi kungahlanganwa omunye lomunye kazinele owinayo kawine kungafuni abanye abantu ukuthi bakhiphe izano abantu kabazikhiphele izano esishoneni abantu bafaka izano ngo-1980 thina sasivotela izapho bayifaka yawina so maye bengasayifuni amashona wonke kabambane bayikhiphe njengokubambana kwabo abanye bathi khona usibangilizwe uzayenza ngcono umqondisi urongo umqondisi is 100% sakufunda konke wakubona ukuthi indlela efanele ihanjwe ngayo yiyo lesihamba ngayo kahle siyi-MRP usibangilizwe ucabanga ukuthi khona amashona azamvotela usibangilizwe unless nje ethenge yiwo amashona ukuthi hambahamba uyedisturb amandebele but otherwise mayekwazi ukuthi ubaba wakhe wayebizwa ngokuthi Thikwe Chitetsa namashona kazange amvotele into engayenza ukuthi bamvotele kathesi kuyini bathi bakithi vukanini ma ulindebele usima utumela ukuba ngupresident weZimbabwe automatically kusudliwe ngoba amashona avele kakuvotele vuka mthokazi vuka abantu yithi
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi izitabane ziyahlukuluzwa kakhulu ngendlela ezilodlakela phakathi kwele Cameroon. Umsakazo omunye uthi inhlanganiso ye-World Health Organization isikhuthaze amazwe omhlaba ukuthi abambe iqhaza ekulwisaneni lo mkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Singene kudaba lwemelika. Okhokhela ugatsha lokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kuleli lizwe umnumzana Anthony Fauci uthi uhulumende weMelika uma ngenyathelo lakhe lokuvimba abantu abavela emazweni afana leZimbabwe eSouth Africa lakwamanye amazwe asezansi e-Afrika kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owaziwa ngokuthi Omicron. Kuluma izolo emsakazweni we-ABC umnumzana Fauci uthe bathethelele inyathelo ngenjongo yokwehlisa amathuba okumemetheka kwalumkhakha kuleli lizwe. Kodwa uthe ukusobala ukuthi uzafika kuphela eMelika lanxa ungakatholakali okwamanje. Amanye amazwe afana leBhilithane, iAustralia, iNew Zealand lamanye athethe amanyathelo afanayo kulandela ukwazisa kwele South Africa ngeviki edluleyo ukuthi ibisithole umkhakha lo omutsha. Lokhu kutsho ukuthi abantu abavela emazweni la agoqela kuyo iSouth Africa, iZimbabwe, iNamibia, iBotswana lamanye kabasenelisi ukuya eBhilithane, eMelika lakwamanye amazwe asefake iziqondiso ezifanayo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Kulihlazo elikhulu kwabunkomo okwenzwe ilizwe laseMelika nelizwe laseEngland ngendlela abaphathe ngayo udaba lolu lomkhuhlane lo we-COVID uthi yiMacron. Esikwaziyo mhlophe engithemba ukuthi la ma-scientist lawo into abayaziyo mhlophe ngokuthi umkhuhlane kuvele seasonal after season, njalo ngokuhamba kwesikhathi umkhuhlane uyatshintsha indlela oba yiyo ngenxa yokuthi wona sonke isikhathi uyabudinga indlela zokuthi u-attacka njani. Njalo umkhuhlane uyafunda ukuthi i-DNA yabantu isimi ngasiphi isimo, lokho esibiza ngesikhiya sithi i-mutation. Nxa kuwukuthi sekufike kwabe kulelo zinga, umkhuhlane uyabumbeka kakutsha utshintshe indlela obekade uyiyo yona. Okungangokuthi into le eyenzakale kathesi bekungafanelanga ukuthi ngabe sebehle bagijima bayafaka ama-restriction ikakhulukazi emazweni ase-Afrika, bona lapho abazi khona mhlophe ukuthi amazwe ase-Afrika asadinga usizo kakhulu njalo asadinga ukuncediswa ngendlela eziningi, njengoba aye yahlala isikhathi eside kakhulu elokhu esathentsho kakhulu laphana kundaba zama-lockdown, indaba zama-COVID okwayenza ukuthi umnotho wamazwe ase-Afrika ukuthi uyehle kakhulu ube phansi. Nxa sibe bephinde befaka ama-restrictions lawa ngento abangakabe iqiniso la ukuthi babekwazi ukuthi eqinisweni le isisusa sawo zingapi, njalo lokuthi ukuphindezeleka kumkhuhlane lokhu kungabe kuwukuthi kuqina kuvela ngapi. Bona ngenxa yokuthi kuye kwabanjwa ngama-scientist noma ngabakhalibhileya abase-Afrika, bona sebehle bekhithiwe bayivala ngenxa yokuthi bakhangelele nje khona ukuthi amazwe ase-Afrika sengathi yiwo agaya imikhuhlane yonke ebakhona emhlabeni. Kodwa-ke bekhohle ukuthi imikhuhlane le eminye eyakhona kube kuwukuthi isuka kwamanye amazwe angasiyo mazwe yase-Afrika kodwa kungamanye amazwe mhlawumbe asentshonalanga noma angamazwe yasempumalanga.
Khona ngapho eBhilithane zithini izizalwane zeZimbabwe ebezikhangelele ukuya ekhaya? Zithini ngosokwenziwe yiMelika leBhilithane lokho?
Abantu abaningi babunkomo asingakhohlwa ukuthi abantu abaningi bagcina ekhaya ukuhamba ekhaya ngomnyaka ka-2019. Bekuyiso isikhathi kathesi abantu kade bekhangela ukuthi bake bahambe bayekhululeka bayengcebeleka bayephumula bayebona izihlobo bayebona abantwana bayebona abazali. Kodwa-ke sekuthi ngesikhathi esifitshane nje abanye sebezimisele ukuthi sebengasuka nanoma yinini, kodwa-ke nanga ama-restrictions asebuya, okuyinto ethiye abantu abaningi bengayamukeli ngisho kancane, ngoba abanye bagcine sebebona ingathi lapho asungathi sokunuka santungwane.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla lezaphu lithi kukhona okunukasantungwana phezu kokuphiwa kukamnumzana Sokwa kubandlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status. So kule nyanga phose ezine sowabhubha njalo sowaze wabekwa kobulawayo. Kodwa ibandla lezano PF lithi akula lutho olusolisayo. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usola iMelika leBritane ngokuvimba izethekeli zelizwe lonke ezeZimbabwe lesakwamanye amazwe asezansi eAfrika phezu komkhakha weCOVID-19 omutsha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.